Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 26 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusesatshelwa ukuthi ukumemetheka kwegciwane le coronavirus kulakho ukulumatha ezikolo kulandela ukubanjwa leli gciwane okwenziwe abantwana bezikolo ezintathu.
Abantwana abaningi babuye babe positive khona phana luhlupho olukhulu lona lona.
Umeya wedolobho leHarare olilunga leMDC Alliance umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe izolo esetheswa icala lokusebenzisa isikhundla ukwenza inkohlakalo.
Sokusobala ukuthi iZANU-PF administration iphezu komlando wokudiliza ibandla labantu.
Kwezemelika uZulu ukhuthazwa ukuthi angazamema izihlobo labangane ezindlini njengalokhu okuyandiswe ukwenziwa ngabaningi ngekhefu lalamhlanje ele Thanksgiving ngenxa yegciwane le coronavirus.
Kukhanya ngathi kuzaba njalo sibili lami ngiyesaba ngikhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sasatshelwa ukuthi ukumemetheka kwegciwane le coronavirus kulakho ukulumatha ezikolo kulandela ukubanjwa leli gciwane okwenziwe abantwana bezikolo ezintathu. Lokhu kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi kulabantu abalikhulu lechumi abatholakale bele gciwane le coronavirus elizweni izolo. Njengenhlala yenza kobulawayo kube labangamachumi amahlanu lantathu. Kulandela isigaba seMathebeleland South esibe labangamachumi amabili la isithiyagalombili. Isikolo seJohn Talak eNtabazinduna isigabeni seMathebeleland North yiso esaqala ukuvalwa ngeviki edluleyo ngemva kokuba abantwana bedlula ikhulu lamachumi amahlanu kunye lezisebenzi zalesi sikolo zitholakele zilegciwane leCoronavirus. Kuthi kuyona le iviki isikolo seChinoyi eMashonaland West laso salandela sokutholakale abantwana abalichumi belegciwane kunye lezisebenzi zesikolo. Kuthi esigabeni seMathebeleland South isikolo seMatopo High School laso sivaliwe sokubanjwe igciwane leCoronavirus ebantwaneni abalichumi lezisebenzi ezimbili. Sixoxe lomongameli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngobhubhane lolu osoluhlasele izikolo.
Udaba lweCovid-19 sobumemetheke kakhulu ezikolo lapha amalanga lawa adlulileyo. Yebo, siqala ukuza ukuthi kule sikolo esikhulu eseduze lakobulawayo esithiwa iJohn Talak abantwana abaningi babuye babe positive khona phana luhlupho olukhulu lona lona. Namhlanje sivuka nje sizukuthi eChinoyi High School asisikolo vele sesiyavalwa ngenxa yokuthi abantwana abaningi labo babuye baba positive lomkhuhlane we COVID-19. Lolu uhlupho luhlupho oluzahlupha izikolo zonke elizweni lonke ngoba nxa sikhangile thina iMinistry of Primary le Secondary laphana bebethembise ukuthi bayabe sibelungise yonke into ukwenzela ukuthi ama standard operating procedures abakhuluma ngesikhiwa ukuthi umthetho wonke ofunakala izinto zonke ezifunakala ukuthi zibe khona esikolo zizabe sezilungisiwe izikolo zingakavuli. Kodwa khathesi siyabona ukuthi umnyaka ususiyaphela vele. Lama examinations ezimsekuseqalisa njalo izikolo eziningi zingelamanzi, abantwana abanengi bengakwanisi ukuthi bathola ama sanitizer khona ukuthi batestwe ukuthi ba positive yini. Yonke into leyo ekukhulunywa ngayo kayikho. Ama thermometers kwezinye indawo eziningi kakhulu So into eqhakathekileyo lapha kumele ukuthi uhulumende avale izikolo zonke eziyehlulekileyo ukuthi zilungiselele ukuthi abantwana lababalisi bafunde kuhle esikolo ngenxa yokuthi kazikho izinto ezifunakalayo ukuthi sivimbele umkhuhlane we-COVID-19.
Siphenduke njalo kudaba lweholo. Manje kuyini eselikwenza njengenhlanganiso ngodaba lona lolu olweholo? Liyabuyela yini kumqatshi kuyakhulumisana laye kumbe akhona amanyathelo lizathatha afanalo ukutshengisela?
Siqondane ngendaba eyemali eyoholo eyababalisi. Yebo, liqinisa ukuthi kuliviki edlulileyo imali eyengeziweyo itholakele muzwa ni payday ifika. Kodwa ababalisi abanengi lathi siyabona ukuthi imali leyana kayisathatha ngamalanga iphele khonapho khonapho. Abanye bathe ngama uniform kuphela imali yaphela. Abanye bagade amabhasi balungiselele ukuthi bagade babuyele ezikolwe endaweni ezikhatshana bathenga nje okulutshwane imali yaphela. Okutsho khona ukuthi imali eyengeziweyo kayikwananga. Okutsho ke ukuthi into kade vele sikhuluma ngayo e-incapacitation kayiphelanga. Ababalisi ye bayawufuna umsebenzi kakhulu, abanengi bazamile sibili ukuthi babuyele ezikolo. Kodwa uhlupho khonapho yikuthi imali ukuthi iqede inyanga, imali kayisakwanisi ukuthi iqede inyanga. Okukhona ke khathesi ukuthi sesiqondane ngendaba e-budget ebuyayo. Ekupheleni kweminyaka i-budget bayayilungisa. Sikhuthaza uhulumende lapho ukuthi nxa sebelungisa i-budget yabo kabaqondane lokuthi imali eseleyo, ngoba i-demand yethu, imali efunakala nababalisi kayitshintshanga. Sibe siloko sikhuluma ngama 520 lama 540. So khathesi sibona ukuthi kuhafu khona imali leyana kayisafikanga kuhle. So imali eseleyo ukuthi sifike khona phana ku 525.40 kumele ukuthi ilungiswe ibe khona ku budget ebuyayo. Hayi, kayisikho ukuthi kumele ukuthi sikhulume indaba le siphethe induku lemkhonto. Lathi nxa sisebenzisa indaba abathi yi good faith ku collective bargaining, kuyabe kusitsho khona ukuthi sike silethe induku zethu phansi sikhulume indaba le. Uhulumende akubone sibili ukuthi ababalisi balohlupho kumele ukuthi baphathiswe.
Umnumzana Richard Gundane ngumongameli wenhlanganiso yamatitshala iZimta ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Leharare olilunga le MDC Alliance umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe izolo esetheswa icala lokusebenzisa isikhundla ukwenza inkohlakalo kumbe criminal abuse of office ngesilungu. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi igqwetha likaMafume umnumzana Tondera iBhatasara uveze ukuba uMafume ubotshelwe udaba oluphathelane lokuthengiswa kwezitanda zokwakha izindlu emzini weWestley ekuqaleni komnyaka. UMafume engakakhethwa ukuba ngumeya, okulicala eselibotshelwe amanye amakhansila amaningi e-MDC Alliance eHarare laseChitungwiza. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi uzaveza okuningi ngalolu daba lamhlanje. Ibandla le-MDC Alliance lisole kakhulu ukubotshwa kukaMafume, lisithi kuveza sobala ukuhlukuluzwa kwamalunga alo nguhulumende. UMafume wanquba ilunga lebandla le-MDCT elalisekelwa libandla le-ZANU-PF kukhetho lokuba ngumeya. Ukhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamhlanje. untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sokusobala ukuthi iZANU PF administration iphezu kwemlando wokudiliza ibandla labantu. Siyakubona konke lokho okukhulunywayo ngokubazelana izinto nje ezize, kodwa ke asikabile iqiniso ukuthi umeya umaphumi bambopheleni, kodwa sibona ngani ikuhlukumeza umeya ngoba wawina ama elections e-council bona bengazimiselanga. Abazalwana lama members lozulu lingahlupheki ngoba konke lokhu siyakwazi kwakusenzakala ngesikhathi sika Smith, kwenzekala ngesikhathi sika Mgabe. Baningi abantu ababulawayo ngo-2002, almost 2000 bebulawa ngenxa yokuthi MDC yayisiwina ama election. Kwabuya u-2008 iningi yabantu yabulawa futhi. Yikho ke thina esifuna umbuso wabantu akusithusi, siyakwazi ukuthi uhambo lwedemokrasi lubuhlungu, ayisiyo splinter race, yi-marathon. Bazama ukukwenzela ukuthi abantu abaningi besabe babe le-apathy, banyomuke or ba-resigne ku-active political participation ngenxa yokuthi baza kuthi kuyafiwa kulo hlupho.
Bakhona abathi amakhansili akhokhelwa libandla lenu akhohlakele ngoba sesike sabona kubotshwa amakhansila eHarare, amakhansila eChitungwiza, kanti la makhansila akobulawayo lawo abikwa ecutshungulwa nguhulumende. Lithi ningalokho?
Kuliqiniso ukuthi amakhansila zonke elizweni jikelela e-MDC vele bafuna ukuwaxotsha. Bafuna ukuwaxotsha belandela izinqumo zikamonzula lokhuphe noma belandele ezezanu PF ze-corruption. Thina sithi bangaxotsha babophe bethathe impahla zethu, kodwa phela abantu abasezi bathatha inhliziyo zabo. Asisela headquarters, asisela mali, kodwa siyajabula ngoba khonoku abakwenzayo abantu sebesithanda kakhulu, sesikhwele sange 52%. Yikho ke ungaze uhambe ngaphi, mbe emaripati, mbe Rushinga, mbe emadlambozi, mbe Plumtree, mbe Jojolo, hayi i-MDC chete-chete. I-MDC kuphela. Yikho ke bangasithathela konke ngaphandle kwempilo, kodwa uma saphila ibandla le-MDC alisoze libhidliswe mahlayana ngabantu abangalambeko.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulabo chekecha abangamachumi amathathu abadilikelwe ngumgodi lapho kade besemba igolide bavalelwa phakathi eBindura. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana iTwitter esithi kulabo chekecha abayisithupha abahlengiweyo lisiyatshona elayizolo. Iphephandaba le-Chronicle lithi ukucitshwa kwamandla kagetsi kulandela ukutshaywa ngombane okwenziwe isitishi esigaya amandla la eRichmond kuzaqhubeka kuze kwedlule impelasonto. Indawo ezilodubo lolu ngezigoqela amalokishi athi eNtumbane, Country Park, leMachobane, lezinye indawo zeMahatshula North, Woodville, leNorwood. okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hello, linjani balaleli labasakazi studio 7. Mina ngikhulumayo ngumemory nyathi waseGwanda South endaweni yasekhasi sezivuzela esigodweni esiminyama. Bengithanda ukuphendula ubaba uMagaleli ukuthi hhayi baba uMagaleli, MDCT ayidli lezana. Baba uMagaleli ungabokhuluma into ongayaziyo. Xa ukhampeni eliphatha kukhampeni kahle nokuthi kukhampeni akhuluma into angayisiyo baba uMagaleli. Ngiyabonga. Ngithi phambili ngo-TK, ngithi phambili ngo-Thokozani Khulu. Silawe mama, silawe Thuku, silawe Makhulu. Ungabalaleli bonke laba bathawula abantu. Ngamanga Thuku, ngamanga mama, ngamanga sisi.
Hello, balaleli labasakazi bakastudio 7, linjani lonke? Bengicela ukubuza ubaba uBhebhu ukuthi kanti wenzani baba uBhebhu udilize MDCT. Uzama ukwenzani Bhebhu? Ungabo sidilizela ibandla Bhebhu. Nxa kuyethi uthengiwe Bhebhu, sele imali kaChamisa, hambe emnika uChamisa imali yakhe leyokuthenga ngayo. Hambe emnika ibhondi lakhe yeke usidilizele iphathwe na Bhebhu.
Sanibonani. Ukhetho lomelika manje uDonald Trump ubhekile ukuthi kunomkhuhlane lo iCovid. Ipandemic le khona, so uDonald Trump uyabona ukuthi lo babo ongenile manje uBiden uzobuya eyikhuba kahle ngoba yena yamhlula. So enye into ubandwa nje zinhloni ukuthi abantu baseAmerica bazobona ukuthi ubengabusi kahle, futhi bazobona ukuthi indlela obeqhuba ngayo akusiyiyo efanele ukuthi iqhutshwe ngupresident. So mina ngithi khona abantu be Melika mababekezele, hayi ngomnyaka ozokugcotshwa ngoJanuary lobaba ilizwe likhululeke, ngoba uDonald Trump babusa bebheke ezinye izinto zabo ukuthi bafuna ukuthi bazuze ezinye izinto. So ngabe ufuna ukuzuza ezinzini yiko besilwa laluba.
Mina ngibona ngazani uTrump wenza kahle. UTrump wenza kahle, mina ngisupport uTrump. Into ayenza uyenza kahle kakhulu. Noma ngabe idemokrasi ayikuvume, kodwa uTrump wenza kahle. Kuvote vele kune coronavirus, uBiden ngekhampena ngecorona, hayi kokuthi abantu bayamthanda, abantu beAmerica mbono ukuthi bamvotele ngoba bemthanda. Ukhampene kakhulu ngecoronavirus ukuthi yena uzenza ngcono ngecoronavirus, kanti akulalutho. Kube izinto ziyahamba kahle nje uTrump abuyisele futhi esikhundleni sakhe, ngoba kuyabonisa ukuthi amavoti ahambanga kahle indawo eziningi. Waqala abantu ukuvota mhlaka 1 Okthoba until mhlaka 3 November. Ayikho into enjalo, ayikho into eright, kusho ukuthi abantu bavota bephindaphinda. Nangendlela yami, ngendlela engiyibona ngayo, hayi uTrump angaqhubeka esemsebenzini until 2024. Angaqhubeka uDonald Trump ehleli eqhubeke busa. Uzoyilungisisa indaba yecorona izophela, akaqhubeke esebenza. Trump wawina ama-email vote yovela ngayisiwo yangekho right, because akubonakala kwazakala bebe abantu babevota bephindaphinda, njengoba nanamhlanje kuzakala kuthiwa uBiden sefikisa amavoti 80 million, uTrump 73 million. Bonke la abantu bonke ungakaze kuvota abantu abangaka, angiyiboni mina kuyinto esebenzayo le. UTrump ngoye umuntu owinileyo.
Nivukile njani izulu kandaba? Lona ukhulumayo ngubaba Moyo lapha eSouth Africa. Ngithanda ukuphawula ngendaba yasemakhethu aseAmerica. The way izinto zikhamba ngakhona ziyakhombisa ukuthi awa akuhambanga, akuhambi kuhle lapho. Mina ubaba uTrump ngiyamusekela kakhulu ngendlela akhuluma ngayo. Uyakhombisa vele ukuthi izinto azikhulumayo azibhala ku-social media, ku-Facebook, ku-Twitter, nakuphi nakuphi akhulumayo ukuthi awa amakhethu lawa vele bamunjonjele iqiniso leyo. Asijameni sibone, singathi siyabona vele abantu aningi ama radio onge na phasi mazombe nabanye abo mungameli bayenza masinya ukuthokozisa uJoe Biden zomuthi congratulations. Singazi ukuthi izinto lezi zokuhamba njani ngendaba yokuthi masibona uPresident Donald Trump yena athi yena akanqothwa ekhethweni banjonjile. So kuyakhombisa ukuthi sizazobona ezinye izinto eziningi lapha eAmerica, sizazobona umbango omkhulu nothi umncane. Sazi ukuthi abantu aningi bathi awa eAmerica kune democracy. Njenga nje kuyakhombisa vele ukuthi ukuwala ka President Donald Trump kuyakhombisa vele ikhetho leli line something into ingakakhambiswa ngokuhle. So asilinde singasheshi ukubethela izandla ezinye izinto ngenxa ukuthi kusasa kungakhona ukuchange ezinye izinto. So asijameni sibone ukuthi umbango lo uzokuphela kuphi. Sinothemba lokuthi yena uba Trump lo unezinye izinto azoziveza phambilini. Singa judge masinya. Ngiyathokoza Zulu kaNdaba.
Angiboni ukuthi into engenziwa nguDonald Trump ala mavoti uselungisele umgabe into yeZimbabwe into embi kangaka eyangisa iAmerica. Ngithemba iAmerica izathatha inyathelo lokubana yesule ibizo layo ngokubopha uTrump ngoba uTrump utshengise kungcolise idemokhrasi yeAmerica ngosika isimangalisayo ekopa izinto zeAfrika ezibolileyo. Thina besikhangelela ukuthi sizakopa into enhle kuboAmerica idemokhrasi. So lidemokhrasi esikhona eAmerica sayazi ukuthi uTrump uyithethe ngaphi ngobudlala bobani. Kumbuze sidla lezigebenga zenizo zakithi eZimbabwe ezithi zona nxa zidliwe kaziphume embusweni. Yibuchapha kakhulu obenziwe nguTrump esikhangelela ukuthi iWhite House izahlambulula ibizo layo ngokubopha isigangi lesi esithi sidliwe kamhlophe sale kuphuma sihlupha abantu sitshela abantu ukuthi baxokozelene sazi ukuthi udliwe sibili okusemthethweni nguPresident bani wokuqala eAmerica owenza ukuchapha okungaka azafanele umgabe labanye abantu beZimbabwe khonapha ababusayo abangafuni ukulungi bakithi size ukuthi ngizwa ngidabuka kakhulu nxa ngisizwa abantu besibathembile ukuthi sikopa kibo sesikopa inhlamba yehlamba lenziwe nguTrump kudemokhrasi yeAmerica. Ngu-okay okhulumayo igama ngu-okay okhulumayo. Ngiyabonga balayisi babasakazi. Sithanda ukubana ukhetho olweZimbabwe. Ngibonga uBedeni ukuthula kwakhe lokwenza kwakhe kungana ngabusa kuhle adlelane kuhle lamazwe ayiyangisele inyoka ebesifuna ukungena endlini yeAmerica. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usekhulule ejele owayengumcebisi wakhe uMichael Flynn, njalo owayesiphathamandla somkhankaso wakhe wabotshwa ekuqaleni komnyaka esetheswa icala lokuqambela abezomthetho amanga. Abasakhulayo bedolobho leMaikadra bencedisana lebutho le-Ethiopia lamapholisa babikwa bebulele abantu abedlula amakhulu ayisithupha ekuqaleni kwenyanga esigabeni seTigray. Kulabantu abayi-92 abagalule ngemva kokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abangama-35 bevela enyakatho yezwekazi le-Afrika belubhekise ezihlengeni zeCanary. Esikhangele esivela ngapha kweleMelika. Uzulu weleMelika ukhuthazwa ukuthi angazamema izihlobo labangane ezindlini njengalokhu okuyandise ukwenziwa ngabaningi ngekhefu lanamhlanje ele-Thanksgiving ngenxa yegciwane le-coronavirus. Lamuhla likhefu abanye abaliqakathekisa kwedlula ikhisimusi ngapha kweleMelika, lapho kuhlanganwa khona abangane lezihlobo besidla ingalukuni lokunye ukudla bejabula. Sikhuluma nje ugatsha lwezendizamtshina lubike ukuba inani labagade indizamtshina kuyona le iviki liqanise kakhulu. Ezinye ingcwethi zithi leli khefu lizadala umonakalo omkhulu ngoba abantu bezahlangana ngesikhathi ilizwe leMelika lisiba labantu abedlula 2,000 abafa ngelanga linye bebulawa yi-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, ngibona sibila ngathi kuliqiniso ukuthi kuzaba lokuthelelwana kwegcikwane leli kakhulu kulona leli kefu ngoba abantu bahlala endaweni ezehlukeneyo njalo bebehlukene okwesikhathi eside. Asithi thina abantwana besikolo bakhona lezikolo bavalile ngekhefu lona leli, bangabantu abahlala labanye abaphithizelayo khonale. Kukhanya ngathi kuzaba njalo sibili, lami ngiyesaba ngikhonapho. Lathi bekumele ukuthi ngabe siyahlangana lapha njengemuli, kodwa-ke ha akuqedakali kumbe siyahlangana kumbe kasihlangani. Kodwa-ke ngikubonayo ukuthi laba manye ama-extended family members esijayele ukuhlangana, hhayi sihle savumelana ukuthi hhayi lo nyaka hhayi yilo lalo emzini wakhe khona lapho abukele i-football esemzini wakhe, sizabe sithintana ngocingo kuphela. Yikho-ke ngibona ngathi kuliqiniso sibili, ngoba umkhuhlane lo kathesi ngesikhathi somqando lo uphakeme kakhulu, uphakeme kakhulu.
Wona umumo unjani khona ngapho eTexas nxa sikhangele igciwane lonele le-coronavirus?
Ngapha eTexas awuphezulu kakhulu, uphezulu ngoba thina i-state esesanelisile ukuthi sitshaye i-1 million sisodwa, sincedisa umhlaba wonke lo wase-America. Yikho-ke eTexas igcikwane liphezulu kakhulu kakhulu sibini, ngoba kubangelwa ukuthi njengoba sasike saxoxa kudala khona le nge-wave yokuqala leyana, ukuthi lapha eTexas abazange bavale u-governor wakhona kazange avale i-state lesi, abantu baqhubeka kusetshenzwa kulokho nje kungathi kuvalwe ilihlo elilodwa elinye likhangele. Manje khonokuyana sekubuya manje, sekuchaya manje, kuyachaya sibili kakhulu. Yikho-ke abantu abaningi bagula lapho, ngoba nge-wave yokuqala njengami angizange ngizwe abantu abagulayo engibaziyo abaningi njengalesi sikhathi sale i-wave yesibili. I-wave yesibili ngilabangani izihlobo ezeduze zibili ezezichayiwe yiyo lo mkhuhlane. Lami nje mphongo uhlala nje siphongo esithuka khonapha lo nkosikazi. Yikho-ke mbona ngathi kuphezulu sibili kakhulu, kuzamela-ke sihlolwe nje sibone ukuthi sinjani lathi.
Umnumzana Rafael Mthombeni, sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseTexas.
Mrs. K. ZP Inkomo Zamalovolo.
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Sokusesatshelwa ukuthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulakho kulumatha ezikolo kulandela ukubanjwa leli gciwane okwenziwe abantwana bezikolo ezintathu. Umeya wedolobho leHarare olilunga leMDC Alliance umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe izolo esetheswa icala lokusebenzisa usikhundla ukwenza inkohlakalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com